sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 7 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali beDeep Sloot kwele South Africa bangena ezidaladeni betshengisela embuthanweni obulomkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, umnumzana Hlahla Lux Mohlawuli nomholi wamapholisa umnumzana Bheki Cele, okwethuse abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa.
Akusiqiniso ukuthi lento ebisenzakala eDeep Sloot ibiyinto ye-Operation Dudula.
Kungelani nokuvinjwa ukuthi baye edalele iParliamente begqoke impahla ezingumbala olithanga amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change awedalele iParliamente angene ngenkani edale izolo.
Ngenxa yokuthi akula mthetho osiyalisayo Chris ukuthi senze njalo, sizaqhubekela phambili siyakhona eParliamente sigqoke impahla ezilombala onalowo olithanga.
Osakhulayo webandla le-CCC umnumzana Decent Collins Bajila usesungule uhlelo lokulwisana lobugebengu elokitini leluveve obubikwa sebubhahile kulumango ngokupha abahlali impembe zokulimukisa omakhelwane nxa umuntu ehlaselwe izigebengu.
Sinanzelela ukuthi bese kunzima kakhulu lanxa silalo uhlelo lwe-Neighborhood Watch, kodwa amasela aselwazi ukuthi Neighborhood Watch ihamba njani.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kwele South Africa bangene ezidaladeni betshengisela embuthanweni obulomkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula, umnumzana Nhlanhla Lux Mohlawuli lomholi wamapholisa umnumzana Bheki Cele, okwethuse abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa. Ucele ubikwa itshele kade betshengisela ukuthi yena kalandaba lokuthi isigebengu sidabuka kuphi, singaba singese-South Africa kumbe kwelinye ilizwe, kodwa isigebengu isigebengu kuphela njalo kumele zibotshwe. Inkokheli yomphakathi eDeep Sloot iHose uNhlanhla Lux isithi kayimfuni, kodwa yena uNhlanhla Lux ulandule ukuthi uze tshengisela njengomholi we-Operation Dudula, kodwa uzosekela nje abantu abatshengiselayo. Isizwe amazwi kaNhlanhla Lux ekhuluma lentatheli zindaba.
Operation Dudula is not here in Deep Sloot. The people of Deep Sloot are here. Don't forget, Deep Sloot and Soweto and Alexandra are townships of our people. I've got my own aunts that live here. So we can't just demarcate ourselves and say such things. But the leadership, when it speaks, you must listen and respect it. We are not here to operate. We are here to support.
Lawo-ke ngamazwi kamnumzana Nhlanhla Lux Mohlawuli, umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula. Lokhu sikudabalunye. Sixoxe lentatheli zindaba esebenzela kwele South Africa umxolisi Ncube, osichasisele ngobe kusenzakala izolo emini eDeep Sloot.
Akusiqiniso ukuthi lento ebisenzakala eDeep Sloot ibiyinto ye-Operation Dudula. Yebo, amalunga e-Operation Dudula kunye loyinkokheli yabo uNhlanhla Lux bafikile ntambama namhlanje, kumbe ngithi emini yantambama, kodwa obekusenzakala ukuthi abahlali base-Deep Sloot bebebhikisha betshisa amathaya ezitaradeni besithi bafuna amapholisa asukume enze umsebenzi wabo, ngenxa yokuthi bathi bona abantu baya bulawa mahlayana kungabi lento eyenzakalayo. So bona bebesithi amapholisa kawasukume enze umsebenzi wabo. Ngempela viki le edlulileyo kuthiwa kulabantu abangu-4 ababuleweyo eDeep Sloot. So abantu bathi le yinto esiyimvama, kungakho bebefuna ukuthi amapholisa asukume abophe laba bantu abayenza izinto ezinjengalezo, abadala lawo macala.
Wona umumo unjani? Sizwa kuthiwa kungani akusahlalisekanga kuhle abantu bangani sebe thwela mehlo bekhangela ukuthi kuyini okwenzakalayo ngendaba naleyo Operation Dudula. Kuyini wena okuzwayo?
Bona abantu abaphathekanga ngendaba ye Operation Dudula ngenxa yokuthi iqale iyinto okuthiwa idinga abantu bokuza abalapha ngokungekho emthethweni. Kodwa sesiyibona sebehamba bengena ezindlini zabantu beharasa abantu bengasadingi lokuthi wena ulapha ngokusemthethweni yini kumbe ulapha ngokungekho emthethweni. Kungakho abantu abanye sebengaba kulokho esithi ngesilungu yipanic mode ngoba abasakwazi ukuthi sokuza kwenzakalani ngenxa yokuthi sokuhlaselwa noma nguphi umuntu wokuza. Okusenza ukuthi abantu besabe ukuthi kungagcina kusenzakala i-violence ye-xenophobia. Ugcine sokusenzakala ukuthi abantu kugcine sokuchitheka igazi kumbe abantu balimale or abanye babe lokulahlekelwa zimpahla zabo.
Manje ngokubona kwakho umumo awusoze ube mubi na ikakhulu nxa sesisiya kukhetho lwe-South Africa. Asoze sibone kusiba lobudlwangudlwangu yini kumbe into edlulayo?
Esesikubona ukuthi sekuyikuphilela emathembeni. Abantu sebehlalele emathembeni ukuthi lokho kwesatywayo ukuthi kungagcina kusenzakala ukuthi kube lodlame lokudlwangudlwangu kungenzakali. Into enkulu kakhulu ukuthi amabandla ezombusazwe akhuluma ngendlela ezehlukeneyo ngali Operation Dudula. Kulabanye abanjenge Patriotic Alliance le Action SA abayiguguzelayo lento bathi bona abantu bokuza kabaphume baphele kwele South Africa. Kube sokusithi elibusayo ele African National Congress likhanya limbaxambili. Kulabanye abathi bona iOperation Dudula iright. Kube labanye abagoqela umongameli abathi no, lento eyenzakalayo akusiyo nto eright njalo ingaphandle komthetho kumele ukuthi iqedwe. Kodwa ngapha sibona amapolisa labe immigration behamba bebopha futhi abantu bengena emafletini bebuye beme ezitaradeni bebambe abantu bedinga amaphepha. Baningi abantu ababotshiweyo, abanye baselindela, abanye basezitokisini ngenxa yokuthi abalawo amaphepha. Kungakho kuyiwa kwezokhetho sicabangela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu babotshwe kakhulu. Kodwa sikhulekela ukuthi nxa lokhu kusenziwa ngomthetho kakube kunjalo, kungayenzakali ngezinto ezithandwa ngabantu, kungabi ludlame oluphekwa ngabantu abangela okuthiwa yi-authority yokuhamba bebuza abantu amaphepha bebabuza ukuthi bawayi bese-South Africa. Kungakho sicabangela ukuthi yebo kulamathuba ukuthi kungaba lodlame, kodwa sethemba ukuthi umthetho lawo uzoqinisa ukuthi kungabi lomuntu ohamba ebuza abantu amaphepha ngokungekho emthethweni. Kukanti amabandla anjengabo Democratic Alliance labo Economic Freedom Fighters bathi bona abahambisani lalento ye-Operation Dudula.
Umxolisi Ncube intatheli zindaba. Lokuvinjwa ukuthi baye edalile parliamente begqoke impahla ezilombala olithanga. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change awedale angene ngenkani izolo. Ngolwesibili usomlomo wedale umnumzana Jacob Mudenda utshele amalunga la emkhosini wokugcotshwa kwawo ukuthi engazabuya edale egqoke impahla ezilombala olithanga ngoba ziluphawu lwebandla. Unkosazana Stars Mathethebe owebandla lezanu PF ubegqoke iskava esilombala weflag yelizwe esesisazakala njengophawu lwezanu PF laye ukhuziwe ngumdenda. Kodwa izolo amalunga la awebandla le-CCC abegqoke amasudu aphelela kodwa afaka amathayi alithanga. Omama belokunye okuncinyane okulithanga kwasekuthiwa bangangeni kuleli dale. Kodwa amalunga la angene ngenkani. Sixoxe lelunga ledale lephalamende engowebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Gandhi, ilukuzeni yethu i-standing rules and orders yethu entsha eyiwo umthetho owiwo oyenza ukuthi khona konke okwenziwa ephalamende kwenziwe ngaphansi na kwawo. Awutsho lokuthi ukuthi ilunga ledale lephalamende kufuze ligqokeni. kodwa siyakwazi ukuthi lokho kungaba nje kwaba liphutha lokuthi kabasa kufakanga ngokuvele kukhona kuma standing rules and orders ayevele khona ukuthi kathesa ama standing rules and orders apho ukujintsha nje mbijana mbijana kakhulu ufuna ukuaccommodate ukuthi siforswe ukuthi silalele kumnanga kwa noma engelalo tholo ukutsho so ayikhulumi lutho ngombala. So ikha kukhunjisiwe ke namhla uSpeak ukuthi hayi Speaker lawa amandla ozinika wona wena uyisidalwa somthetho. Umthetho kawutsho ukuthi lamandla ukuthi wenze khona lokho. So ikho kukhona.
Manje lina njengamalunga eCCC lizaqhubeka ligqoka yini imbala elithanga ezigqoko lisiya edalela eParliament.
Ngenxa yokuthi akula mthetho osiyalisayo Chris ukuthi senze njalo. Sizaqhubekela phambili siya khona eParliament sigqoke impahla ezilombala nalowo lithanga. Khonoko kubenza ukuthi bona bathi kabasawufuni lombala ikho kwenza ukuthi siwuthande kakhulu. Usuthandeka kakhulu lombala, you know? Thina asoze sayekela amathai mina njengami yamanet amanecties ngithenge 5 ka 1 ayelo kuphela. So iviki yonke ngiqoka wona kuphela nxa siye eParliament akula lutho luyangekela isazi. Ngila angila ekungathiwa khona iregalia, so regalia ngumbala nje lwana ukuthi umbala lwana umela umbala esikholelwa kiyo kakujuta kusafuza ngasi uqoke. So siyaqhubekela phambili soqoka lwana umbala.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North ekubandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Sakhulayo webandla le-CCC umnumzana Decent Collins Bajila usesungule uhlelo lokulwisana lobugebengu elokitshini leluveve obubikwa sebubhahile kulumango ngokupha abahlali impembe zokulimukisana nga umakhelwane ethe wangenelwa izigilamkhuba. Ubajila uthi impembe lezi kumele zingafiki ezandleni zabantwana ukwenzela ukuthi kungabi lomkhosi ongasiwo weqiniso. Sixoxele ubajila ukuze sizwe okuningi ngohlelo lwakhe.
Ubusela buyinto ebisibhahile kakhulu elokitshini laseluveve. Njalo lokhu kuhambelana lokuswelakala kwemsebenzi lokudubeka nje kwabasakhulayo. Njengoba kunjalo nje sinanzela ukuthi abantu bese bengenelwa ezindlini kuntshontshwa ikakhulu izinto ezithengiseka masinya ezinjengempompi zamanzi, amafoni, lamakhompyutha, izinto ezinjalo nje ezithengiseka masinya yizo bekade zitshontshwa kakhulu ezinsukwini. Siyakwazi ukuthi kula endawo ezintsha ezakhwayo khona phela uveve ikakhulu eluveve 5 abantu bezindlu ezintsha bazidinga impompi ikho bezitshontshe kalula. Sinanzelela ukuthi bese kunzima kakhulu lanxa silalo uhlelo lwe-neighborhood watch kodwa amasela aselwazi ukuthi neighborhood watch ihamba njani yikho bese sihlaselwe kakhulu njengezakhamizi zalapha eluveve. Thina-ke sasesihlala phansi leqembu enisebenza lalo sabona ukuthi kungaba kuhle nxa singaphathisa umphakathi ngesipho sempembe esiyiso esizadala ukuthi benelise ukwethusa izigebengu nxa zizama ukungena ezindlini ebusuku.
Njengoba uphumele egcekeni ukuthi wena ungwebandla le-CCC, lokho akusoze kwenze na ukuthi ezinye izakhamizi zeluveve zingafuni ukusebenzelana lawe?
Kubo makhelwane esingene kibo namhlanje sibanikeza lezi mpembe zokuthi besebenzise. Asikutholanga ukuthi kulabantu abokukhonona ukuthi kungani sizazisa ukuthi singabaliphi ibandla. Okuqakathekileyo yikuthi silwise ubusela lobo sebukhona phakathi kwesigaba sethu. Singakhangeli izindaba zamabandla. Kodwa-ke mina njengomuntu okhona kwezombusazwe bekuqakathekile ukuthi ngikutsho lokhu sisenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi ubusela lobo sebukhona nxa sizabunqoba sibunqobe sisilwa sincedisana singobani labo bani. Kwandile ukuthi thina njengobukhokheli obuhlala ezigabeni sisolwe ukuthi uyasiphatheke entweni ezihlukumeza umphakathi. Le ibe yindlela yethu yokuphatheka sizazisa ukuthi hayi abancedisayo yithi esiyibukhokheli bomphakathi esihlala lani khona lapha.
Wona amapolisa lizasebenzelana lawo yini kuhlelo lwakho lolu?
Amapolisa eluveve sisebenza lawo kuhle kakhulu. Angamanye amapolisa ukuthi uyafika khona uxoxisane labo, ubike amacala, bazwisise baphenye. Kodwa siyananzela ukuthi izigebenga lezi azisoze zinqotshwe alubana umphakathi ungasukumanga lawo ukuthi uncedise umkhandlo odlalwa ngamapolisa. Amapolisa asisebenza lawo kuhle kakhulu. Okudingakalayo ukuthi umphakathi lawo ube lesandla, lokho okuthiwa yi-community policing, lokuthi umphakathi wona ngowawo wenze i-neighborhood watch, umphakathi wona ngokwawo uzinakekele kakhulu, uphatheke endaweni ezinjengalezi. Kodwa amapolisa hayi, asiboni ukuthi kukhona abangakukhangela bethu kuyabahlukumeza ngale i-initiative esesiyithethe.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo weZFDC uthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephendukile elizweni evela kwele Mozambique, lapho asayinelane khona izivumelwano zokusebenzelana losowabo umongameli Philippe Nyusi ezine. Mnangagwa utshele intatheli izindaba ukuthi bavumelanele le Mozambique ukuthi bazasebenzelana ukwemba umoya wegas kwele Mozambique. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi usomabhizimusi we-West Nicholson ulwisane lezigebengu ezintathu kade zihlome ngombhobho, wenelisa ukubiza omakhelwane bamphathisa babamba isigebengu esisodwa uDoubt Monsaka, kuthi ezimbili zacela enyaweni. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, ngiqala ukubingelela lina basakazi be-Studio 7 bese ngizobingelela abazali bami ekhaya enkaya okhuluma ngo-Jeppe. Ya, khona okuqakathekileyo ukuthi abantu bevote. Bevote kuyenza ukuthi izwe leZimbabwe lilunge. Ngoba nangobuningi abantu into esibulalayo, abantu babalekela eBotswana, abanye eSouth Africa, abanye kwamanye nje amazwe atshiyetshiyene. Into esibulalayo sokusuke kuvote abantu abalutshwane ukuthi ngathi asihambe ekhaya ngobuningi. Abantu bevota yonke into ehluphayo iyolo.
Sabonani ku-Studio 7 Voice of America abalali abasakazi bonke ne-cabinet ekuyo le nhlanganiso nyani kungibela namhlanje ekuseni. Basakazi nginenkinga lana, angazi noma inkinga yami uma ngiyethula lana emsakazweni uhulumeni or abasekeli abaphathi be-cabinet kahulumeni bangayizwa le lesikhalazo sami engikhalaza ngaso. Khona manje kulungiselelwa amavoti. Mina inkinga yami enginayo umuntu kuthiwe makayo register. Inkinga enginayo yilena ukuthi unkosikazi wami wathathelwa isithupha ngoba kuthiwa uzalwa ngumuntu waseSouth Africa. So ekuthatheleni kwakhe isithupha uyovota kanjani? Bengifuna ukuthi ke bona ke abaphathi bangisize kulolu daba ukuthi ingaba khona yini enyini esingayengenziwa ukuthi naye akwazi ukuthi abe ngumingxenye yalo lolukhetho esiyakulo. Ngani ngoba ngikhuluma nje isithupha akanaso, akunalutho alenzayo ngoba umethu uyazama ukuthi ahambe lolungisa isithupha bathi makeze nonina enunina ngumuntu owashona ngenezikhathi zama-70s usabusa u-Ian Smith. Bafuna i-death certificate ayiziyayingenziwa ngaleso sikhathi ngoba bekuyisikhathi seni yabona. So yilo hlupho engibhekane nalo ngoba kubuhlungu ukuthi umuntu ahlale engenayo i-ID. So bengicela ukuthi i-Studio 7 ingisize kulolu hlupho engibhekane nalo ukuthi ngingenze njani ukuze ngithole usizo unkosikazi wami akwazi ukuthi naye ayithole i-ID abe yingxenye yabantu abazovota ngokhetho lwangonyaka. Ngiyabonga.
Salibonani lonke ku-Studio 7 basakazi beZimbabwe nabalaleli Studio 7 amagumba manomhlaba hayi ngiyalizwa liyakhuluma mpela kodwa makuyikuthi sisola izano kufanele singayivoteli kufanele singayivoteli ukuze ingabi lawo amandla alabo bonke asebeke baphatha wonaba o-MDC akulanto abayenzileyo asike sizame nabanye bonke bazenza njani ngoba ukuba loko sizama into eyodwa asuze kusincede mina kusiya ngami ngibasizameni zabo asizameni zapho mpela ma kuyikuthi yehlulekile asizotshintsha sifake kumqondi awubizanu le-MDC esikubonile phela inkinga kachamisa nje inye iyi-one yokuthi ufuna abantu besindebeleni bebe amaphini yi-big problem yakhe nje ubona isithuthi vele like kuzame uhlelo lwakhe so angikwazi laba abantu right angicabangi ukuthi ngabantu abangaba ngabesindebeleni ambandluli shona ambandluleli ndebele kodwa ngikhuluma iqiniso njengoba linjalo asizameni zapho ingehluleka zameni umqondisi naye maye ngehluleka maningi amanye amaphathi vele so lokhu abakwenzayo aya ababothamisa vela kula muntu ongaku-understand anazo ongaboniyo akutho ukuthi vela sozabona emsi nokuthi ngithubani ukhulume kanje bayazazi abakhuluma bemsupporta kodwa since iqala iphathi kwakungcono mpela ingcono but uze bephuma uwelishman uncube labogibsemsibanda vele kwasukule problem namali uwelishman uncube futhi masebuyile and futhi uthuli kazwakali ungathi akekho ungathi akekho shin ngibusaba ukuxotshwa hayi kodwa sizameni zapho ngehluleka layo siyatshintsha sizame umqondisi engehluleka layo ingcono sibuyele kuzanu once ngoba kuyafana mhle kodwa sizameni zapho inike ichansi yayo bese sizama-ko ngehlula sizazama umqondisi sincediseni bantu bakamqondisi kumbe be-m r p zamani ukusincedisa ingehluleka sizotshintshela kini kuyabe kwehlule kungehlula lakini akusho ukuthi kufanele sifikele kuzanu kuyabe kubona ukuthi vele into esiyenzayo ayila way forward ngiyabonga okukhulumayo umike spander from enyameni zokuthi emgusa
salibonani basakazi abahle ekuseni namhlanje ngiyabonga bathakazi bami ngiyabonga nonke indaba elisinikeza zona zimnandi ziyazwakala futhi ziyabonakala zeqiniso ngoba azidingi ukuthi uzofaka amagogorosi ukuze ubone ithile zindaba zeqiniso ngoba ziyakhuluma uzikhulumela bona bantu bakamthwakazi bantu bakobulawayo bantu basemathebeleni north masthebeleni south isikhathi eside kakhulu sihlukunyezwa abanye abantu abacabanga ukuthi bona ba-on izimbabwe kodwa ithuba lisekhona 2023 ikhona indoda emadodeni ebe lesibindi ihambe ikhuluma itshela abantu njalo ezimisele ukuthi simele sisonke bantu basemidlezi ukuthi asike sikhetheni ngawani asinandaba ukuthi kuvuka pha amaphathi kumbekulabo-ccc kumbekulabo-mdct okulo-mdc alliance laba bantu sokuzomele sibakhiphe thina yithi amanzi sezandleni zethu kubone sibakhiphe endaweni yakithi sivoteleni i-mrp sike sibone i-mrp ukuthi izosithwala sithini i-ccc kuphathe intsha yayizolo le vela siyazi lokuyazi msi njalo lo mfana mnani kakhulu asoze ebusa abantu lo vele abakhohlisa abantu nje mdc la wonke abantu lawa sibe 20 years bekhohlisa abantu soke sithatheni okwakithi ka-one kuphela yikho okufuneka sikwenze manje sithatheni okwakithi faking i-MRP isimele lokhu esibona futhi sivikele into zakithi sivikele izinto zethu zibe sezandleni zethu kayi-one kuphela abantu bakithi sizobona into zonke ziyaguquka musa ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa unhlanhla mahlangu osebutswana e-Francis Town e-block 8 ekhaya elupane emalungu lapho engizalwa khona ngivusa umama unanhlanhla ohlala koncube kwamatshivovu ngivuse lo nkosikazi wamampofana ngivuse lawo makhelwana bami abalandelayo unkomo rj umdala wayesenza esibhedlela esenipholu ngivuse lo malume wami upaul ngwenya osamthulisi oyinyanga laphana lo mza wami ujabulani ngwenya lo mdala usathulani indevula laba komoses chuma onke nje abangaziyo abemalunga emazwideni odube kompofu ngale ngithi ngiyalivusa madoda linjani ngapha kunjani emasimi ntonyaka ngapha ebutswana hhayi izulu kulensuku alikho alikho sibili ilanga lichiswa okumangalisayo singazi ngapho ezimbabwe ukuthi kunjani emasimini madoda ngithi ngiyabonga yimhlanhla wakwamatshivovo laphana koncube
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika elemelika seliphathise ele Ukraine ngemali engamadola ayizigidi ezilikhulu $100 million ngesikhathi ingcwethi ezicubungula ngezomvikela zisithi impi yele Ukraine le Russia ilakho ukudonsa iminyaka eminingi. Amazwe ambalwa abalisa ele Melika asengezelele izijeziso zele Russia kulandela ukutholakala kwezidumbu zabantu makaza ababulawa ngesihluku kwele Ukraine. Abanye asebefakwe kuluhlu lalabo abakuzijeziso lezi babalisa amadodakazi amabili kamongameli Vladimir Putin wakwele Russia. Lanxa amasotsha akwele Russia esuke kwamanye amadolobho ayethunjiwe kubikwa eselubhekise eningizimu yalelo lizwe lapho abaqhubeka behaza amabhomba alobukhali emizini yabantu makhaza. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Tifa wajabi Bango Dube.
Iya kubonakala kanjalo ngoba ukuretreat kwa iRussia esikwenza uyatshengisa ukuthi iyakhulelwa. Njalo singakhala last week upresident weRussia umnumzana uPutin waphumisa inamba kumbe ngithi inamba yaphumayo from Russia yakhomba ukuthi yatshengisa ukuthi kunamasotsha esefika 1300 aweRussia ayise. So khulukhana amasotsha anjalo azafa nge-3 weeks iRussia ilizwe lisiladisi lamandla lisilwa ne-Ukraine ilizwe lisingathi liphansi futhi ukuthi iRussia yikuluza khokhana okukhulu. Kona manje i-town elede sebeyingathi sebefuna ukuthi bayigombolozele ngathi sebe-retreat ngamandla okutshengisa ukuthi sokulobu nzima obukhulu kakhulu ngoba sebelahlekelwe kakhulu ngoba lezi moto zabe zenu ama-vehicles ama-machines abo lawana abonakala amane ngakhona achabalalile.
Kanti manje ngokubona kwakho kungakuhamba njani ukuthi ilizwe elinjengele Russia elazakala ngokuthi ibutho lakhona liqeqetshile okuzinga eliphezulu kodwa nanku liyehlulwa i-Ukraine kungakwenzakalani?
Ya lokana kungama ukuthi iRussia ikhandele phansi iUkraine ibona ngathi ilula ukuthi ngaqala nje impi namhla kusiyaphumila kusasa elizwe sebelithethe. So bayebona ngale bezitshela ukuthi hayi iwokhof kanti ke ngoba impi lana bese lamalanga isesinesikhathi lesidibona ukuthi yabuya. So iUkraine bese izilungiselele ngoba isazi ukuthi ilwa lelizwe elilamali. So bazilungiselele iRussia yona esadina kwaba ukuthi hayi mhlawumbe sofika sithi yaya ngasibuyela ekhaya bathola ngisuthi a ngale kunzima. Lazenye into esenzele Ukraine ukuthi isuke yathatha abantu abaretireyo labantu amavolunteers abamaningi kakhulu. So indawo yonke bevele sekune army evele silindele iRussia. So iRussia yona yahamba ilendlela ukuthi hayi sofika sidlule nje lapho esifika khona sithathe sokuthatha kanti abakuzange elangeni. Iyajenisa ngoba into enjalo esibone futhi senzakale ku-America. I-America yaphumisa ibaleka seyitshaywe ngama-Taliban ngale yacinitha i-equipment yabo ngale ama-Taliban lawo e-Afghanistan la. So into enjengaleyana amazwe amakhulu lawo alamandla nawo yes kodwa-ke manje sokuyiwa ekulweni sibili kuba nzima kakhulu.
Manje nxa wena ukhangele ubukhokheli bukamongameli Joe Biden wele Melika bungabuqotho na okokuthi ngangomunye umkhokheli ubengayenelisa na ukumisa impilo e-Ukraine?
Ukukhokheli wakhe bu-one side ngoba yena iplan yakade nayo uzama ukuthi ayenze iRussia ibe weak. So ukwenza kwakhe iRussia ibe weak befuna ukuthi asebenzise i-NATO, i-NATO ibe nebhesi enkulu e-Ukraine. Then ma i-NATO senebhesi enkulu e-Ukraine sokuzakwenza ukuthi laye sokulula ukuthi abe ngena laphana through NATO ngene kusuke ecathile esiza ku-NATO asebenzise angakusebenzisa ukuthi a-destroy iRussia. So khokana kuyajenisa ukuthi i-America no-Biden kwabo hayi ikwenza kwabo ngoba kathesi Ukraine sekunzimeni kuyatha kuyafa abantu iyindaba ye-NATO eyabangena khona. I-NATO yayingathi izobasekela ngokugcweleyo kodwa-ke basuke besaba ngoba bagcine bebona ukuthi i-NATO na ingangenela laphana isiyi-World War Threat ngoba ma i-NATO ingenela i-China iyongena ilokhuze i-North Korea izongenela futhi. So ma i-China ma ingena i-North Korea ingena ziyabe zingena zisekele i-Russia. So kungaba ubonakala omkhulu that's why ubona i-America ingathi ayibonakali ukuthi ifuna ukulwa or ayifuna ukulwa ngathi yesaba ngoba laphana kuyabonakala ukuthi i-Russia izaba losekelo olukhulu komanye ama-superpower.
Umnumzana Tifa wajabi Bango Dube ngolandela ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhilitane. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abahlali be-Deep Sloot kwele-South Africa bangene ezitaladeni betshengisela ukwethusa abeZimbabwe becabangela ukuthi impela sebedudulwa. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi akukho emthethweni okwenziwa ngusomlomo edaleleli othi akumelanga bangene edale begqoke impahla ezilombala olithanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Libe losuku oluhle.